Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 26 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende.
Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2
ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ukuthi zithole phela inzuzo ethexaxa.
Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile, kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abaningi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamashumi amabili lambili belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1557 kuthi asebetholakele belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,086. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ichumi lambili 12,112, njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose ayisithupha 5,807. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi phose amane 336,600. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula amahlanu 53,418. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill number 2. Amalunga ezanuPF lawe MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora asolwe ngabanengi ngemva kokupasisa libhili besithi izaguqula isisekelo ngendlela epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingapasa libhili kuSenate kusasa iza kuya kuMnangagwa ayisayine. Phansi kwalinguquko uMnangagwa uba lamandla okukhetha abahluleli bemithethwandaba bengazange bavivinywe nguZulu njengalokhu obekusenziwa. Yesula njalo umuqa wokuthi abasekeli bakamongameli kumele bakhethwe nguZulu. Unkosazana Thokozani Kuphe lamanye amalunga e-MDCT amathathu babambanela be-MDC alliance kamnumzana Nelson Chamisa ku-House of Assembly vala ukwamukela linguquko okuyinto ebikwayicunule uMonzora. Kuseneti kusasa lakho kukhangelelwe ukuba lamalunga ebandla likaMonzora ambalwa aza kwala ukwamukela linguquko. Kodwa malutshwana kakhulu njalo kasoze enelise ukuyivimba libhili lanxa engaze xhasane labe-MDC Alliance njengalokho okwenzakale ku-House of Assembly. Ukuhlaziya loludaba sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukupasiswa kwalomthetho eyoguqula i-constitution yeZimbabwe ngokwesibili kususa indlela eqakathekileyo yokuvimbela ukuthi amajaji inkantolo emthethwandaba ibe ngaphansi kukahulumende ngokunjalo ibe ngaphansi kwezanu-PF. Kubulala amalungelo abantu, kubulala umthetho, kwenza kube yilizwe likantando kayiphikiswa. Akusoze kube lamalungelo avikelekayo, ilizwe lizadilika ngokuba kungasela kuvikeleka ebantwini. Yinto engadingakaliyo kodwa edingwa yiZANU-PF ukuze ibe namandla okudiliza, ibe namandla okuthi qedisa lona leli lizwe khona lokho okuseleyo nje kuphele konke, kuqedise udokoza lokuphila kwabantu beZimbabwe. Kuyinto eyingozi kakhulu ngokuba sekuphelelise ukuthi iZimbabwe ibe yi-dictatorship, ibe yi-repressive state, ibe yi-totalitarian state, ibe yikho konke okubi ongahlangana lakho emhlabeni.
Ubona njani omunye umthetho lo obunjwayo okwamanje osolwa ngabanengi owe-Patriot Bill?
Nge-Patriot Bill iZANU-PF ithi yona ifuna amandla wonke okuba ijezise bonke abasola ukuthi busa kabi. Wonke umuntu ozakhuluma athi ngizwa ubuhlungu lapha, ozathi imigwaqo idilekile, ozathi izibhedlela zilamithi, ozathi izikolo azilazi mabhuku okufunda, ozathi yena amatitshala kaholi, amanesi kaholi, ozathi ilizwe liyadilika, ozathi kakula msebenzi, wonke lowo muntu uzabotshwa. Bafuna khona lokho nje lawo mandla okubopha wonke umuntu nayo, bavala amehlo abantu beZimbabwe bekhangele emini. Kuyinto embi ngendlela ephindwe kanengi leyo, engafanelanga yamukeleke noma sekutheni ekuphileni kwabantu.
Kukhona yini okungenziwa okungenqabela i-Patriot Bill le njengoba kukhanya kwehlule ku-Constitutional Amendment Bill number 2?
Nxa ngabe ama-parliamentarians engalaleli, nxa ngabe umbuso umbi political party esembusweni ingalaleli, indlela yokuqala ukuyijezisa kuku-election ngokuthi abantu basukume ngobunengi bayeyikhipha embusweni, bayikhiphe ku-council, bayikhiphe ku-senate, bayikhiphe e-parliamente, bayikhiphe e-state house. iZANU-PF isifanele yenziwe njalo, iphumphele ekubusweni, ingaphumphele nje kuphele ekubusweni kodwa idilike iphele, ingavele ibonakale futhi phakathi kwelizwe leZimbabwe. Kanti kokwesibili abangakwenza abantu kungakafika i-election yikuhlala phansi esingathi i-stairway, bangatoyitoya, bangenza zonke izinto eziza kwenza ukuthi kuvimbeleke ukonakala kwelizwe kusiya phambili.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo sehle sisuka ku-240% ngombimbitho saya ku-197% kulinyanga. Lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kujabulela lokhu, ingcweti kwezenotho zithi akutsho ukuthi intengo yezinto iyehla kodwa kutsho ukuthi ikhwela kancane kancane. Lokhu kufakazwa ngumbiko njalo owethulwe yiZimstars oveza ukuthi imali edingwa ngumuntu oyedwa ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhwele isuka ku-5312 Zimbabwe dollars ngenyanga edluleyo yaya ku-5672 dollars. Kusenjalo unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi izisebenzi zidla lo klubhu ngeholo eliphansi.
Ukuze izisebenzi ziphathiseke kundaba zomnotho ikuthi zithole phela inzuzo ethexaxa kufanele zitholeke iholo ethexaxa nxa sikhangela ukukhulunywa zingcitshi okwamanje sibona ukuthi iholo elalitholakala ngama 60s 70s singathi lithenga okungcono kuleholo elitholakala okwamanje so iholo elitholwa izisebenzi ngemva kokuba sesithole uzibuse liholo elingathengi lutho nxa sikompeya leholo elaliholwa izisebenzi singakaze sithole uzibuse kuyatshengisela ke ukuthi nxa sibuya kundaba zomholo kumbe zomnotho izisebenzi siphathiseka kalutshwana ngokuthi phela kazilamali ukuze uphathiseke kundabeni zomnotho ukwanise ke ukuthi ungathenga kumbe ngamashares uyanxa kuyikuthi ule plus uyakwanisa ukulima ikuthi ube leholo elithexaxa
ungathini ngendlela izisebenzi eziphathwa ngayo elizweni nxa sikhangela ukuthi eziningi zazo zikhala ngeholo eliphansi kakhulu
loba njengelizwe sasayina ke ama-convention esingathi ngama-co-conventions lawa ngama-conventions anika ke izisebenzi ilungelo lokubuthana ilungelo lokufoma ama-unions ilungelo lokuphathiseka kundaba ze-collective bargaining nxa sikhangela in practice okwenzakalayo kumbe silomthetho yini enjalo sibone engani sesibuyela emuva singaba lakho emthethweni but in practice sikutholi nxa sikhangela ke lama judgments avelela ema court kuminyaka edlulileyo sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bengabuthani sesibone ama judgment anqabela abantu ukuthi bangayi ku strike sesibone ama judgment athathela abantu iholo nxa bengayanga emsebenzini ekuqaleni izisebenzi zazibhadalwa ngokuthi zibuyile yini emsebenzini ikho esasikwazi ngesilungu babe sithi you avail yourself fanele ubhadalwe iholo nxa ubuyile nje emsebenzini nxa sikhangela ama judgment aba khona okwamanje sengathi usebenzile yini ukuze uthole iholo sokuchiyana nje lokuqala so nxa sikhangela ke singathi ngama conditions of employment kumbe indlela abantu abaphathwa ngayo emsebenzini sibone ngani abantu sebephathwa lucuku njengendlela ababe phathwa ngayo ngesikhathi samabhunu
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Inhlanganiso yekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eyibhethu likaZulu ithi iyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden elokuhlela ukubulawa kwabantu bakwele Armenia abedlula isigidi njengombhuqazwe igenocide ngesiNgisi. Sokule minyaka elikhulu lasithupha 106 years abantu laba babulawa ngochuku olumangalisayo nguhulumende we-Ottoman Empire osokulilizwe laseTurkey kulezinsuku. Enanza isika lesi ngempela sonto uBiden ube ngumongameli wakuqala embalini yeMelika ukuhlela isehlakalo lesi njengombhuqazwe okuyinto ecunule uhulumende wakweleTurkey. Inhlanganiso yebhethu likaZulu ithi layo ifisa amazwe omhlaba abize igugurawundi njengombhuqazwe njalo udaba lolulu lungiswe. Igenocide kubulawa kwabantu bomhlobo othize ngobunengi. Abanengi bathi igugurawundi layo yigenocide. Nanku uhulumende weZANU PF wabulala abantu besiNdebeleni emathebeleleni laseMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla seyibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngemva kweminyaka yonke leyi ama-victims ngokwawo athatha ilead ahlala eyiwo atshoyo ukuthini sabulawo. Khonoku mbona ngazathi kuncedile ngoba indlebe yomhlaba ize yabezwa. Lathi yikho esikutshoyo njengenhlanganiso yebhejo likaZulu kubana njengabantu bemathebheleland kuqakathekile ukubana singathuli. Khulumeni lathi umhlaba uzagcina usizwile. Ukuthula senze ngani akwenzakalanga. Ukuthula sibe sijabulisa abantu ngoba sithi khona khona sisemabandleni kumbeni sifuna ukuholisa indumba ngoba sesilohlupho lokuthi silabantu abathi ngoba bafuna ukuholiswa sebesithi laba abafayo bafela izi. Akufumelanga sithi ngoba sifuna ukuhola bese sithengisa igazi labantu abafaka ubuhlungu bengalacala. Kufuze sikhulume siwenze ama commemorations siwenze asikhulumi lezimba bekuphela sikhuluma nomhlaba ukuthi bantu kwagangwa lapha abantu babulala abantu abangalacala kuthiwani ngakho. So akumelanga abantu bemathebheleleni bethule, akumelanga abantu beZimbabwe bethule. Kuzothi sithi raise our voices against uhulumeni owagangayo wabulala abantu abangalacala, izalukazi ezingalacala zarethwa, amantombazane esikolo arethwa, silabantu abagcwele iganga lonke leli abangabekwanga ngendlela elesizotha ngenxa yombhoqazo. So ngibona ngazathi njengabantu bemathebheleleni njengabantu beZimbabwe we should always raise our voices around in ukubulawa kwabantu bona labo. Kufuze sikhulume kakhulu ukuthi sifuna ukubana kube le justice. Kufuze ukuthi sikhulume ukubana sifisa ukuthi abantu labo bebekwe ngendlela elesizotha.
Ungathi udaba lweArmenia lolu lupha ithemba yini kulabo abathinteka kubi yigugurawundi eMidlands lasemathebeleland?
Kuza activate abantu, kuzaqalisa ukuthi kunikela labo sebemadolonzini ithemba lokuthi hayi bengaqhubeka belwela ijustice bazayithola. So mbona ngazathi okwenziweyo yiAmerica ukuthi bethi ngemva kwe-100 years okwenzakalayo bantwini be-Armenia i-genocide. Bona ngazathi kuyakhulumisana kakhulu labantu bemathebheleleni, kuyakhulumisana kakhulu labantu beZimbabwe ukuthi okwenzakala emathebheleleni kwaba le-genocide. Njalo it doesn't matter ukuthi sokulesikhathi esinganani, kufuze ilungiswe. Mbona ngazathi lokho kuzanikeza ama-victims ithuba lethemba lokuthi umhlaba kwelinye ilanga uzabezwa. Mbona ngazathi njalo kuzanikeza lezigebenga lazo ukuthi hayi icala kaliboli.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhejo likaZulu. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngalolu daba. Kodwa uhulumende uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu encedisana lenkokheli yosiko. Sikhangele okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi kulenyanga yeZimbabwe egwetshelwe ukupika okweminyaka emibili kwelebhilithane ngemva kokupha isigulane igwayi lamakhala saze safa izama ukuselapha. Igama lomsolwa nguLindonindi njalo umufi nguSophia Jekecha. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba ngumhleli walo wezindaba zemidlalo njalo wazosebenzela iphephandaba leDaily News lamanye achiyeneyo umnumzana Innocent Kurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo. Nampa abalaleli bestudio 7 bexoxa lentatheli izindaba yethu uEzra Chisasbanda.
Mina ngugift karetiye ngibe nohlupho le-school fees. Abantwana abaphathanga i-school fees abafundi, so ngangokuthi lokuthi i-school fees yasithatha ngaphi angikwazi lemisebenzi ngamiswa yakukholwa. So kanti ezinye iy'nkhanyele ngiyafika emsebenzini lami ngibambe lapha lambeni ukuthi ngiyethenga nje ukuthi sidle ngabe umuntu okudobhayo ebhimili kodwa hhayi ukuyakhathesayo ayihambeli kuhle manje angikwazi ukuthi ngizizane ne-school fees. Ye amatisha nje ukuthi la ingahambe ezikolo, so la bantwana babengasele ukuthi bazafundani. Iningi bathi bafunda kumafoni, manje kumafoni akufundeki ngoba ngiswele imali yokubhadala umntwana i-school fees ifoni.
Emafonini laba befuna idata phela.
Ye babefuna idata, mna ngingekabiyona imali yokuthi ngibhadale i-school fees. So khonapho nje angikwazi ukuthi amatisha ukuthi uhamba njani.
Unyaka lo phele bebengafundi.
Umnyaka wonke bahlalile bengafundi. Sesiqalisile umnyaka lo bazakuthi uyawubona vele uzaphela kungafundi ngoba kuhamba one day, two days, awuntu angikhona akuhambi vele.
Michael Yati. Lapha ekhaya siyahlupheka kakhulu lapha eZimbabwe. I-school fees ziyakhwela okunye okunzima size sehluleke ukuthi sibhadale i-school fees zabantwana. Into zonke zikhwela ukuthi ukudla ukuthi ukuthi ngane i-school fees zikhwelile sisanda ukubhadala. Sesithile ukuthi sokunestrike thina sibhadala inkalakatha zezimali zisabelayo ezikhaya. So sesizama ukuthi sizisitandise abantwana behambe kuma-private lesson. Kuma-private lesson kuyadura i-20 to 30 each mntwana ukuthi ezefundiswa. Sesinodubo olunye olunye olunzima kakhulu ngoba sisakwazi ukuthi sisanda kubhadala i-school fees inkalakatha zemali engaka. Kube sokuthiwa kufuneke amatitsha asengena kwisitrike. Kho kasikwazi lokudla kuyadura kunzima la. Akulanto ejiphileyo, zonke izinto ziyadura. Akulanto okuthiwa ijiphile, ukudura i-transport konke. Akulanto i-cost of living is very high. Hayi kabalungisa amatitsha abuye ezikolo ngoba sabhadala inkalakatha imali. Uhulumente kumele ayilungise ikoleni. Kuzwisa ubuhlungu kulale imali esiyibhadeleyo.
Bathini bona njalo befunda kanye ngeviki kambe bazabamba bazabhala njani amazamanishini?
Akula kubhala amazamanishini kuphela, kuyadinga amapikitsha ngoba kula kubhala abakwazi abaza kubhala.
Siyabonga mama, kanje uthemba nigama?
Mina nguMangweni.
Mangweni, siyabonga.
Amo aletha nkomazana msike sigabeni seswangilizwe. Ile problem lapha abantu abambafunda esikolo senchali kodwa abantwana bahlezi kwamanje ekhaya bathi akula matitsha. Ama teacher uma strike. So ndabo ECD abayi 2 mbhadala imali yeschool fees kodwa abantwana abafundi. So angazi imali leyi ngiyibhadaleleni esikolo ngoba abantwana abayi esikolweni. Ubuhlungu abantwana athi sinabo grade 7 abakhayele ukuthi ngabathola something esikolo kodwa batholi lutho ngenxa yesizathu sama-teacher. Silama form 1 okumele ukuthi ngathola uncediso. ECD bona abasesikolweni kumele ngabathola uncediso kodwa batholi lutho ngesizathu sama-teacher. So besicela nje ukuncediswa ukuthi abantwana bethu bazame ukufunda labo bethole ikusasa labo ngoba abanye sebevele sebephansi ngendaba zemfundo. Akulanto abazabayazi abantwana, bagcina besenzele okunye okungaseyikho, kugcine sesireceive abazukulu instead of thina sifundise abantwana bethu. Siyacela amatitsha kungani kuba ngcono amatitsha abuyele ezikolweni.
Labo be kungabalaleli be Studio 7 bexoxa lo Ezra Jesus Vanda. Kulezi insuku balaleli asenelisi ukwamukela imbiko yenu elivame ukusithumela yona ngeWhatsApp ngoba umakhale kukhwini wethu kasebenzi kuhle kodwa siphezu kwayo le ndaba. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe omhlaba ananze ilanga le World Malaria Day izolo. Inhlanganiso ye World Health Organization ikhuthaza ukuthi aqhubeke ngemizamo yokulwisana nalomkhuhlane. Kubikwa kulokuthula okungajwayelekanga esigodlweni seChad kulandela ukungcwatshwa kobe ngumongameli umnumzana Idris Deby yena ofele empini yokulwisana labahlamuki ngeviki edluleyo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla elibusayo elamademokrasi baya phambili ngemizamo yokuguqula ukusebenza kwamapholisa wona etheswa icala lokubulala abantu abansundu mahlayana nje. Phansi kwebhili abayilobe ngemva kokubulawa kukamnumzana George Floyd edinga ukupasiswa kulowa house la kuSenate, ama-Democrats athi afuna kwesulwe umthetho ovumela amapholisa ukuklinya izibotshwa entanyeni njalo lawo ayabe ebulele abantu kungela sizathu angavikelwa ngumthetho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringa yi.
Ye ngibona umzamo lo owamademocrats ukuthi bafake amapholisa under a microscope ngendaba zokuchokehold abantu ukubandezela abantu entanyeni bebulala abantu abangela macala. It has been going on for a long time. Masikhuluma nge criminal justice system. Ipolice or amapolisa, you are the first respondents ku justice system yaleli lizwe. So singakhangela vele sisuka from the history and the beginning of this country, sesikhangela islavery, le institutionalization, mentality yona le, sibona amapolisa are on the forefront. Ngoba mawu subochiwe or usungena etilongweni usufake ngamapolisa ongumuntu omnyama, the chances ukuthi icala lakho baliqede or baku keep it on a non-guilty charge ma ungela umchuchisa ama lawyers kunzima. So sibona ukuthi amapolisa they have been the last battlefront institutionalized hypocrisy racism lapha eAmerica. So ukuqhubeka abakwenzayo eCongress unumzana Karen Bass sponsoring the bill ekuthi amapolisa kumele abe responsible, ngibona is a way forward ngoba bangaqalisa khonoko it's going to be easier to reform a criminal justice system in America and then abantu abamnyama babe le fair trials and fair footing malisiya phambili.
Ubona bese nelisa ukuyipasa yini ibhili le kuCongress ngoba ungakhangela amademokrasi adonsa esiyale kuthi amaRepublicans lawo adonsa esiyale.
Ama-Democrats nama-Republicans wakwaKathesi ngibone omunye umama uRepresentative Capote from West Virginia esithi yena kulama-Republicans who are on board to support the George Floyd policing bill elizatshintsha the way that police officers act in America. So hayi okwaKathesi sile hope ukuthi konke lokho bazakuyenza and amapolisa lawo azatshintsha the way that they conduct their business.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lweZimstars luthi isilinganiso sokukhwela kwentengo yempahla sehlile. Kodwa lokhu akutsho lutho ebantwini abanengi ngoba imali edingwa ngumuntu ukuze aphile kuhle ngenyanga ikhuphukile. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota kusasa lisamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso welizwe okwenziwe lidale lephalamende ngeviki edluleyo phansi kweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibhili le isolwa ngabanengi abathi ipha umongameli Mnangagwa amandla aphindiweyo. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.